Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 27 kumfumfu 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Isithunywa se-United Nations ebesize phenya umthelela wezintsheziso zenotho ezetheswa amalunga e-ZANU-PF sithi elemelika lelebhilitane kumele esule izintsheziso lezi kanti lohulumende weZimbabwe laye kumele elungise indaba zamalungelo kazulu. Amalunga eMthwakazi Republic Party atshengisele emahofisi sine e-United Nations kwele South Africa city uhulumende kamongameli Mnangagwa uncindezela uZulu. Ugatsha lukahulumende olweZimbabwe National Statistics Agency luthi intengo yezinto ezibalulekileyo empilweni kaZulu ikhwele ngesilinganiso sokwedlula okuyisithupha ekhulwini i-6.4%. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Isithunywa se-United Nations ebesize phenya umthelela wezintsheziso zenotho ezetheswa amalunga e-ZANU-PF unkosikazi Alena Dohan namuhla ukhuthaze elemelika lelebhilitane ukuthi esule izintsheziso lezi ngoba esithi zilimaza uZulu makhaza. Kumbiko owethulwe iofisi yakhe uDohan uthe njalo uhulumende weZimbabwe kumele esungule inkulumo eziqotho ukuze kulungisiswe okuhluphayo kwezombusazwe ama-political reforms kuhlonitshwe amalungelo kaZulu njalo lomthetho ulandelwe ngendlela. Unkosikazi Dohan uthe izijeziso lezi kumele zesulwe njalo ngoba zidala inkohlakalo elizweni. Kodwa iMelika ithi izijeziso zizasuswa nxa uhulumende weZimbabwe esedlonipha amalungelo njalo eseyiqedile inkohlakalo. Sixoxele ucubungula ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okuliqiniso ilizwe leli uma singathi alikho kuma-sanctions akula production ekhona ngaphandle kokuthi bazithathele nje konke. Ungakhangela kathesi ama-mines bathethe sebe-privatize iZMDC sokukuningi asebezithathele khona asebezenzela khona. So akula ambona ukuthi thina ilizwe libulawe ngama-sanctions. Ilizwe libulewe i-misgovernance, corruption, misplaced priorities. So mbona ngazathi yiyo into okufuza ukuthi ngabe iyalwiswa ukuthi bemne ukuthanda kakhulu i-political power but bekhangele inhlala kahle yabantu. Ngoba eqinisweni kathesi abantu badubeka, eqinisweni labo abasemandleni benza intando yabo bazidlela bodwa abantu beZimbabwe kabanjani kabazozilutho. So ama-sanctions afakwe ebantwini ngohulumende, hayi ukuthi uhulumende yena kuma-sanctions. Yama-sanctions okuza kukhishwe la.
Uthi njalo kumele kube lokukhulumisana okuqotho kulungisiswe konke okuhluphayo kwezombusazwe esingathi ngama-political reforms. Kuphathwe njalo udaba lwamalungelo oluntu ahlonitshwe kanye lomthetho ulandelwe lokho okuthiwa yi-rule of law. Ngamazwi la singathi ekubhodeni kwakhe ukubonile yini ukuthi umthetho kawulandelwa kuhle eZimbabwe.
Uhlangane lakho njalo mbona ngazathi yiso isizathu esiyenza phela kwathiwani kwathiwa ilizwe lifakwa kuma sanctions and ungakhangela part of ama demands ukuthi kaba reform but bona bathi ukuthi hayi they can't reform themselves from power. So mbona ngazathi umuntu okhuluma ngokuthi akube le dialogue ekhangele ukuthi kudialogue lalezi zigebenga akazizwisisi bona always mabe sithi kuyahlangana kabafuna ukuthi kuyexoxwa ngalokho okuthiwa kuluhlupho bafuna ukuthi bephuma benjani bewinile. So kangiyiboni meaningful dialogue engenzakala kuleli as long as singaphansi kwalabo abantu.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ucubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Isikhulumeli seZANU PF umnumzana Mike Bima utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe liyathokoza ngalumbiko. EMDC Alliance layo yamukele umbiko kaDohan isithi utshele iZANU PF ukuthi yekele ukucatsha ngezijeziso zenotho. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 kuleli izolo njalo kutholakale abangamatshumi phose amane 36 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebanjwe lo mkhuhlane kusukela ekuqaliseni laya kunkulungwane ezedlula ezilikhulu 132,724. Abaphephileyo bazinkulungwane ezedlula ikhulu 127,497. Kuthi ababhubhileyo sebezinkulungwane ezedlula ezine 4,674. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lo mkhuhlane bedlula izigidi ezintathu 3,281,724. Asebehlatshwe esibili baphezu kwezigidi ezimbili 2,556,721. Amalunga emthwakazi Republic Party namuhla atshengisele emahofisini e-United Nations kwele South Africa ekhonona ngokuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyaphambili ngokuncindezela uZulu. Amalunga la aphe ugwalo olumumethe izikhalazo zawo esinye seziphathamandla zalumanyano esithembise ukuthi bazaluthumezela la inkokheli yabo eNew York kwele Melika. Imthwakazi ihambise ugwalo olufanayo esigodlweni seZimbabwe ePretoria. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zeZimbabwe eSouth Africa. Ibandla leli lithi selikhathele ngokwenziwa nguhulumende weZANU PF yena oyetheswa icala lokubulala abantu abedlula inkulungwane ezingamatshumi amabili emathebelelende lasenkabazwe ngesikhathi sombhuqazwe weGugurawundi. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele siphathamandla semthwakazi esibona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Alfio Sifuyana.
Sesibuya khona kumatshi e-United Nations laphayana, hayi sikhambe kahle, le attendance ibihayi impela, abantu bebebaningi kakhulu. Esicabanga ukuthi mhlawumbe babengafika i-500 yize abanye mhlawumbe bagcine bengasafinyelelanga kumatshi ngenxa yokuthi bekufuna ukunetha ekuseni. Kodwa sikhambe kahle, safika satshengisela, qede sabanika i-memorandum bathembisa ukuthi bazoyihambisa ku-human rights engaphansi kwe-United Nations. Sasuke lapho sanqamula idolobho lePitori silibangise ku-embassy yaseZimbabwe siyocela impendulo ezikhalazo esazihambisa khona mhla ka-8 April 2021. nakhona safika sabanika imemorandum ebesiphethe kwazise namalungu ethu ade sithukuthele ukuthi izwe laseZimbabwe lisitshaya indiva masilicela izicelo esizicela kulo.
Kuyini okunye ongasitshela khona baba Fuyana?
Sithanda ukudlulisa kubo bonke abantu bakomthwakazi abathe basijoyina kule matshi bahamba nathi ePitori. Sibonga ikakhulu abezamasiko akade sihambe nabo nenhlanganiso ezizimeleyo ezama-human rights akomthwakazi ekade sinawo nama-individuals ekade nawo ephathekile ngoba inhlupho zakomthwakazi asonhlupho ze-MRP ezama-MRP members kuphela, zinhlupho zikazulu wonke oselizweni khonale ekhaya eZimbabwe, oselizweni lele laseSouth Africa labaphetheya kwamazwe. Lokho esizama ukukulungisa siwulungisela bonke abantu bakomthwakazi kungakhethelekile ukuthi bakuphi komhlaba.
Umnumzana Alfio Sifuyana uphethe uhlangothi olubona ngokudlelana lamanye amazwe kubandla lemthwakazi Republic Party. Sixoxela ekwele South Africa. Abalwa impi yenkululeko abangamachumi phose amane 39 ababotshelwe ukutshengisela izolo bekhonona ngokuthi iholo labo lincane kakhulu balokhe bevalelwe. Inhlanganiso yamagqwetha abamelayo iZimbabwe Lawyers for Human Rights yethule umbiko enkundleni yeTwitter isithi abantu laba bavalelwe enkambeni ezine eHarare njalo bazamiswa enkantolo kusasa. Ithi betheswa icala lokubuthana ngaphandle komthetho ngenjongo yokuphehla udlakela. Ugatsha lukahulumende olweZimbabwe National Statistics luthi intengo yezinto ezibalulekileyo empilweni ezifana lokudla, indleko yezempilakahle, eyokuhlala lokunye okuthiyeneyo ikhwele ngesilinganiso sokwedlula okuyisithupha i-6.40% nxa ihlangene phakathi kwalinyanga lenyanga edluleyo. Kumbiko lwethu lenamuhla lolugantsha luthe njalo indingeko ezifanayo zikhwele ngesilinganiso sokwedlula ingxenye yekhulu i-54.49% kusukela ngomfumfu nyakenye kuze kufike linyanga. Umbiko lo uveza sobala ukuthi impilo iqhubeka isiba lukhuni kuZulu lanxa nje uhulumende esithi umnotho uya usiba nganeno. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana efidlela Ncube.
Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi ngobuningi babantu baya bayatshona phakathi kobuyanga lokulala bengadlanga lokuswela ischool fees lakho konke. Ngokuba le mali esidingakala ukuba umuntu aphile ngosuku ngosuku, iyaveza kahle kamhlophe ukuthi sebebalutshwana bazakwazi ukuphila sekusele bona labana ababusayo abaphezulu. Uwonke wonke usecwile phakathi kobuyanga obesabekayo njalo bazaqhubeka bengaphakathi kwalobu buyanga, bengaphansi kwalobu buyanga kuze kube phakade. Nxa kungazange kwatshintsha ipolitiki yatshintsha i-economy yaba ngendlela engcono kulalokho eyikho khona. Asisakhulumi ngokuthi i-economy idala imisebenzi, le vele kayidali imisebenzi, kayidali mathuba emsebenzi, idala amathuba obuyanga, idala ubuyanga, igcwilisa abantu phakathi kobuyanga lendlala. Yikho esikubonayo lokho okukhitshwe yi-Zimstats kuveza kahle kamhlophe ukuthi ilizwe liyadilika kalivuki.
Uhulumende ngakolunye uhlangothi uthi umnotho uya uthuthuka. Ungathini ngalokho?
Uma umnotho ukhula awukudingi uyakubona, uza izimtshina ikhala e-industry, uzabona iminyango ivuleka eyama-industry, uzabona ama-newspaper ebhala esithi sidinga abantu kule ndawo la kuleya ndawo, uzabona ama-classified awe-newspaper ekhula esiba manengi. osomabhizinisi bedinga izisebenzi. Konke lokho kakwenzakali, i-economy khula emlonyeni yalabo ababusayo, ikhula ekutelevision bekhuluma, ikhula kuradio bekhuluma, kodwa phansi lapho abantu abaphila khona badinga imisebenzi, abadinga ukuthi i-economy ikhule iguqule impilo zabo. Kayikhuli i-economy iyadilika. Yilo iqiniso elikhona. Lokho kunye abakujoyo yipolitiki bayakampena njengoba phela nanku kuya okhethweni. Bafuna ukufika besithi sesikhulise i-economy yabangaka. Ayikhulanga i-economy idilikile abantu akade besebenza sebephumile emsebenzini. Ilizwe linzima namhlanje kulalokho ekade likho khona izona.
Ungasipha umzekeliso Ncube, utsho izinto ezimbili ezintathu ukuthi zikhwele zisuka lapha zaya lapha.
Uzananzelela ukuthi izinto zonke abantu abazidinga usuku ngosuku usuka ngempupho uyeshukeleni uya kumahlamvu yesitshebo konke kukhwelile ngalinganisa nje ungakhangela isinkwa sisanda kwedlula i-100 pond. Khathesi sesikhuluma ngesinkwa esiku-150 kwezinye indawo 160 kusiya ngokuthi uthenga ngaphi. Ishukela selisukela kubo 370 pond kanjalo. Ungakhangela yona leyo ntengo ngoba usukhangela ubunzima abantu abaphila ngaphansi kwabo kuya kutshela ukuthi kakho umuntu phakathi kwabaningi abedlula i-90% abaza kwenelisa ukuphila ngalezo zinto. Zisalela abalutshwana ababusayo abebayo abaqhubeka besidla bodwa. Ngakho ke lokho kudinga ukuthi kuthathe amanyathela aphangisayo ukuba kuguqulwe lesi simo abantu bengakapheli ngendlala.
Umnumzana efihlela Ncube ngohlanganiso ye-National Consumer Rights Association. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube yena uthi uhulumende wenza konke okusemandleni akhe ukuvuselela umnotho lokuthuthukisa impilo kaZulu. Uyaxokozela kubandla le-MDCT elikhokhelwa ngomnumzana Douglas Monzora. Kulabanye abacabangela ukuthi uMonzora wantshontsha izigidi eziyisithupha zamadola eZimbabwe, i-$6 million yebandla. UGibbs Dube uyalandisa.
Sebebaningi abathi uMonzora waqambula imali yebandla leli ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho onyakenye lokudinga ozangena esikhundleni sikamoyi uMorgan Tsvangirai. Omunye wabo umnumzana Khutzenai Mashumba otshaywe ngomvulo ngabatsha abakubandla leli uthi usekophisa abatsha laba.
I've reported my case to Zimbabwe Republic Police and the investigation are being carried out. Secondly, after that, I'm going to file a civil court against MDC.
UMashumba uthi lokhu elilunga lebandla le-MDCT hathi lokho kukhulunywa yinkokheli yebandla leli ethi kudala wasuka.
I was appointed by Morgan Tsvangirai as a research officer working into his office until his demise. After his demise, I was also appointed or I inherited my position as a chief of protocol in Dr. Kupe's office, a position which I hold right now.
Uthi waqhathwa ngumoyi uMorgan Tsvangirai ukuba asebenze e-ofisini yakhe. Watisetshonile wasengena e-ofisini kankosazana Thokozani Khuphe kulapho alokhu esebenza khona. Kodwa umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT uthi uMashumba usenga ezimithiyo.
UKhutzanayi Mashumba ayisilo lunga le-MDCT njalo kayisiso siqhatshwa se-MDCT kumbe esika-Vice President uMama Khuphe. Ngumuntu osowaxotshwayo ebandleni ngezizathu thizeni eziningi nje eziku-constitution yeparty. Njalo lokho amanganyana akhe lawa atshoyo ukuthi yena uyisiqhatshwa sewawathatha wawasemthethandaba okuyilapho esizawadilizela khona lathi njengebandla asifisi nje ukutshona sichithe isikhathi ngawo. Lokho okokuthi watshaywa abantu enithanda ukuthi bakunanzelele ukuthi Uma Shumba wayevize onozindaba ezenza isiphathamandla se MTCT. Ngakho abatsha bethu besiya kulo mhlangano we press conference babe sithi bayalalela isiphathamandla sebandla obabengakwazi ukuthi ngubani. Bathe sebebona ke ukuthi ngumashumba ozenza we MTCT bamisa ukuthi aqhubekele phambili ngalowo msebenzi wakhe ngoba engayisilo lunga le MDCT.
Udube uphinde wathi
uMashumba nje uyatshengisa ukuthi kukhona akuthunyiweyo ukuthi akwenze ekuthini adilize ibandla. Ukucina kwakhe ekupolitics as an official simazi eku MDC 99 eyayikhokhelwa ngubaba uJob Sikhala. Yikho kokucina esacina uMashumba elesikhundla ephathini. Ngakho ku MDCT kazangabe lesikhundla ku MDCT kazangabe yini. Ngakho asithandabuzi ke ukuthi kungaba kukhona mhlawumbe thizeni okuvela kulona loluluhlu lwabantu.
Kusenjalo uMnumzana Sibeth Musengezi ofisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa asuswe esikhundleni sokukhokhela ibandla leZANU-PF uthi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba kayisilo lunga lebandla elibusayo. Utshengise umsakazo weStudio 7 amakhadi amabili aveza ukuba ulilunga lebandla leZANU-PF. UMnumzana George Jaramba isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi uMusengezi kayisilo lunga lebandla leZANU-PF. Lokhu kugcizelelwe ngumnumzana Tafaso Mugwadi okukhela uhlangothi olubona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF. Ababili laba kasibatholanga namuhla ukuze sizwe imbono yabo ngokuvezwe nguMsengezi. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngoGibbs Dube.
Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafichane.
Elemelika libikwa lihlela ukubeka eceleni izigidi ezidlula ikhulu zamadola $102 million lokuqinisa ukusebenzelana kwaleli lizwe lamazwe akumanyana owe Association of Southeast Asian Nations. Lokhu kwethulwe ngumongameli Joe Biden welemelika emhlanganweni webulenjini lamazwe alishumi abumba lomanyano ngolwesibili. Le mali ibikwa izaqondiswa kunhlelo zezempilakahle ezokulungisisa umonakalo obangelwa yokuguquka kumkhathi, ezenotho kanye lezemfundo. Abameli bamankampani enkundleni zokuxhumana zebulenjini awe-TikTok, Snapchat ne-YouTube bamiswe phambi kwedale lesenethi bebuzisiswa ngokusebenza kwabo ukuthi umsebenzi wabo uphatha njani abantwana labasakhulayo. Nabameli laba bebedinga ukuba isiqiniseko sokuthi abakuphanyeka ezinkundleni zabo akudali monakalo ebantwaneni. Ingcweti zezempilakahle kwele Melika zicebisa ukubana uhlangothi olubona ngokuphasiswa kokusetshenziswa kwemithi elizweni olwe-US Food and Drug Administration luvumele ukusetshenziswa kwejekiseni lokuvikela i-COVID-19 ele-Pfizer ebantwaneni abaleminyaka ephakathi kwemihlanu kusiya kwelishumi lanye 5 to 11 years. Kusukela mhla ka-25 Mfufu lapho abebutho behluthune intambo zombuso kweleSudan, uZulu wasedolobheni le-Khartoum esigodlweni salelo lizwe lokhu etshengisela ukukhonana kwakhe nokungaphumi ezindlini ezitaladeni ubikwa bekubetha umoya. Amavinkili amaningi athengisa imithi anjengamafamasi abakumsebenzi wezencingo lezikolo lakho kube kuvaliwe.
Abanye abeZimbabwe abahlala kwele Botswana abakade besemkhosini wokunanza ilanga lokukhankasela ukwesulwa kwezijeziso zenotho ezetheswa amalunga ezanu-PF yimelika leBhilitane. Bathi ukungaqhubi kuhle komnotho weZimbabwe yikho okwenza bafohla babalekela emazweni angomakhelwane. Kubika umqondisi Dube.
Abanye abeZimbabwe babuthene ngomvulo eofisini yommeli weZimbabwe leBotswana benanza usuku lwe-anti-sanctions day. Abanye abakhulume kulumbuthano abaguqala unkosikazi Grace Shumba bakhale ngobunzima bokuhlala kwelinye ilizwe bexoxwa isimo esikhona ekhaya. Unkosikazi Shumba uthi kakhulu abesifazane bathwala nzima esikhathi behlukaniswe lemuli zabo njalo bephila bengelamaphepha ukuhlala kwele Botswana aqondileyo.
Fear of giving birth here, do medical checkups, especially at government hospitals, is haunting many Zimbabweans. Being generally without good residence status.
Abanye omama bayesaba ngisho lokubelethela kwele Botswana ngenxa yokuthi abala mvumo yokuhlala elizweni leli, njalo sesiyehlukaniswe lemuli zethu. Konke lokhu kungenxa yezijeziso zenotho ezetheswa eZimbabwe.
Amazwi la aphume njalo kwesinye isikhulumi inkosikazi Monica Muzuba othi babhekane lobunzima ngesikhathi beseqa umncele okungekho emthethweni.
We are living unpeaceful in diaspora or in foreign land because we won't be having proper documents to be there. That is why
asiphili kuhle ngoba kwezinye izikhathi asilamaphepha okuhlala emazweni la. Yikho sigcina sifohla imngcele okungekho emthethweni. Konke kungenxa yama sanctions. Siyadlwengula singomama sizama ukubuya emazweni, siyabulawa, sithelelwa imikhuhlane lokuzithwala singazimiselanga.
Iningi likhale ngokuthi liyafisa ukubuyela eZimbabwe engcono ngoba kungalula ukuphila kwelinye ilizwe. Bonke abakhulumileyo bayethese isiyeso zomnotho omlando obaxotsha ekhaya ukuthi baphume bayedinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe afana leBotswana, South Africa, United Kingdom kanye leUnited States of America. Kusenjalo isikhulumi esigoqela abameli bamazwe atshiyeneyo eAfrika kanye leEurope bagcizelele ukuthi iziyeso zenotho ezetheswa eZimbabwe ngamanye amazwe angentshonalanga kumele zesulwe. Umsekeli kaomele iZimbabwe kweleBotswana unkosikazi Margaret Ruparanganda uthi iziyeso zenotho sezidale ukuthi iZimbabwe iwele ezikweledeni ezimangalisayo njalo yehluleka ukuboleka imali kunhlanganiso ezifana le-International Monetary Fund, IMF kanye leWorld Bank. Umnumzana Sifas Chuma oyenhlanganiso ye Diaspora National Policy Initiative obe ongomunye wezikhulumi uthi isiyeso zenotho kumele zesulwe ngoba sezilimaza labamsulwa.
Ama sanctions generally vele ayenzwa elenjongo kulabantu abathagethwe kumbe inhlanganiso ezithagethwe ombuso. But esesikhangela eZimbabwe nxa sesikhangela 20 years later umbuzo uthi impunzi eyayithiwe yiyo ebanjiwe yini kumbe sokubanjwa umvundla.
Uchuma uqhubeke esithi uqakathekile ukuthi amazwe ayethisa iZimbabwe iziyeso lezi ahlale phansi akhangele ukuthi lokhu esuthisa inhloso yawo.
Njalo indlela lapha okuthiwe khona asondlela yemvundla yini ukuthi nsuku zonke kuzatshona kwanje umvundla impunzi itshona ikhuthakala ngoba ilendlela eziningi zokuthi ingabhoda ngalo ibhode ngalo. So ngezindlela injongo yakhona kuyadingakala ukuthi bayikhangelisise ukuthi are we meeting the objectives or so kuyi futile exercise nje esisele on paper but ku reality ayiselazithelo.
Ezinye izikhulumi kade zigoqela abameli bamazwe afana leKenya, Mozambique, Russia, Namibia, Zambia, Saharawi Republic kanye leSouth Africa. Ilanga lamhla ka-25 Mfumfu labe kwayinhlanganiso yeSADC njengosuku lokuzama ukufaka umfutha emazweni ayintshonalanga ukuthi kwesule iziyeso zomnotho okuthiwa izwe ezibangela ukuhlupheka eZimbabwe. Kodwa kuleyinye imbono ethi ubhidlika komnotho eZimbabwe kudalwa yilo ilizwe okufana lenkohlakalo kanye lokuphatha kwechapha imali kaZulu nguhulumente wezanu-PF lokungahluni ihloniphi ilungelo loluntu. Iofisi yomeli weMelika eZimbabwe ihlala ikhuluma ukuthi izeso lezi azibekelanga ilizwe lonke kodwa siqondane lenye inkokheli yezanuPF lohulumende kanye lamankampani adlelana labo. Yikho kuhlelwa uluhlu lwamagama abantu abangaphansi kweziso lezi oluguqulwa mnyaka yonke kukhitshwa abanye kufakwa abanye. AbeMelika leBrithani lamanye amazwe aloluhlu lolu nje athi linkokheli yezanuPF le uhulumende ingavele lungise konke iqhube ukhetho olubalulekile sizokhitshwa lezo zijeziso. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 Sabon kweleBotswana.
Kwanele mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.